Endabeni zethu lamhlanje selidume ledlula ematobo lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezikhona kunanzwa ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe ngomgqibelo. Ukufuthelana kokuhlukunyezwa kwabokuzwa abahlala kwele South Africa kuqhubekela phambili. Inhlanganiso eziphatheke emkhankasweni yokulwisana lezokusabalala kwegcikwane le-HIV zithi kumqoka ukuhlela inhlelo zohlobo olukhanga labo abasemisebenzini abenza bahambe kakhulu. Kwezemidlalo, silokuphathelane lomdlalo okhilikithi kanye lenguqu emdlalweni yangempelasonto. Kuhlelo lwe-Live Talk lamuhla sixoxa ngokwenzakale edilini lokunanza ukuzalwa kukamongameli Mugabe ngomgqibelo lapho athe khona akula ongamelama. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.